Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangayo befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengethukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla le-CCC lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Kuphela umuntu ebhadalisa abantu abahambise kumuka umongameli uyabesazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. Ungarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kumnotho welizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. Ungarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa Ungarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba protest ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengatshongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke okwenzakalayo yikuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba bayatshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela betshisa entumbane yatsha ngiyibukele. I-complex leyana ayilani lomnangagwa, yayingelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze ipetro. I-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza i-cooperative yabo ba-odube labo Kampala and company. Kodwa kuze kube namhlanje i-complex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiwo wodwa, maningi amashopu atshiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkinti longo icabanga ikha inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe kulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba lodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million iZEC iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonokho. Bese siphinda-ke ngithi mina, yebo, kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo hambelani lecala angabe lenzile kufanele ukuthi akhuzwe kumbe aphiwe i-community service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha i-message yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi isigwebo sakhona lesijezo sakhona sibe tu sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyiwa kakhulu kuyiwa ku-election awuhlothumeza umbiko wokuthi abantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abanengi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhuluma njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kura ukuthi abantu kabangene ezitaradeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila maguarantees ukuthi nxa sebengene ezitaradeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usiza hijackwa izigangi lezikliwi inswela boya lemgulukudu bese kusonakala okuningi ekucineni kwakhona mina engiguguzela kuzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqakathekile ukuthi lathi futhi lanxa siexpressa siexpressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo usection 59 ukhuluma ngokuthi na omunye nomunye lelungelo lokutshengisela kanti usection elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba abangafuni ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawo kumele siwabalansise lento kuthiwa ama rights ahamba lento kuthiwa ngama responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungulayo zombusazo webekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazo ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence, not violence. This is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenge-cooking oil ezinjengethukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhu kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokhu esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abaningi imali kasoze babelayo ukubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane.
Uhulumende uthi yena usezasungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayiso zisebenze la kancane ayizange yasebenza ayiso zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi laba seZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvulwa ama-factory ezomnotho zisebenze kahle ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu ngakho ke ukuletha icurrency lecanjwayo kakusoze kutintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo izinto lokhu ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota. Asambeni madoda siyovota. Sivote
ngenkomo. Ivandla lesisi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe elezanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba. Kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isiphi sesilalo kakhathesi elidalweni uhulumeni wabomayibamba yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana. Isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe hayi ihulumende ye-ZANU PF kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking ngikutsho lokho ngoba sikuzwile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga phikisani phela ayifini ngitsho njalo bhebhe i-Aljazeera kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi sikuzwile sakuzwa ukuthi kuthiwa ingawufuna ukuya kweli-president ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ngawufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni asimzwanga umnankaze ngikuphinga asimzwanga ekotala yomqambi lamanga kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa sihambe amanga sezibotshwa.
Baba Gawule, yebo lithi imigwaqo lilungisile amadamu ligebhile njengeZanu PF njengohulumende weZanu PF kodwa kule ndaba lapha ekhulunywa ngobaba uBhebhe indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela. Ubusela bona buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abarara nayo. Mina ngizakunika i-example ngokuthi ngise-province ematino hambe bona amasela noyikansile ranayo eyamasela konke emhlabeni loyo kuze niwangikhona khona ngale eVictoria Falls. Uzathola ukuthi bahuquluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela bagaviwe yamangalokhu kuyizethu kwakwela kokukhona vela kwenzi lutho ngamasela nalana lobeekebenjani lapho bona khona ubuso be-opposition ukuthi bazakwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani they are running these cities but they i-corruption wakhangela ukuthi bathi bazinikama imali bazinika yonke into bazinika yonke it's a typical wazikulele bayathengisha ukuthi lapho ethi i-opposition le what is it all about ilizwe leli Nkomo lalwelwa Sandom Daughters of Zimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle ibe khona kanti inhlalakahle naleyo kunenkalakahle esupported evela kuma-colonizers ethu abo-Britain amaphathi lanawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza kufoke siyavuka singalaludo la selugide futhi ilizwe lisivelaisele emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla thine sikwaziwe umgabe wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni elithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasithethi nasizanegotiata namakhiwa sisese-M D C ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siwabhatale yena umgabe wabuya wathatha idlame uwatshaba wathatha amaplazi khathesi upresident wakhe umalimane uMnangagwa niyesebiza amakhiwa ebisela amakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angasabiselekile amanye asebuyele ezilithoko orotenbak nalangani bakabani bahlalelene emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othangabani ogodazi bakhetha amapulazi lapho yesile babiselwe mbani
mkambe njababili kota la mwenye lakisoro mbani mna ngako kina si practical ke asikulini ngokuthi kuthiwa kulo muntu othile ukuthi elizwe emakheni engakukasisi ukuthi kathi libisela njani mina ndingakutshela ukuthi libisela njani sikhuluma ngokushela na izane isiyehlulekile uyangizwa izane isiyehlulekile umntwana ozelwe nge-1980 le-43 years kathesi akhule ebibona sezebona ngani kunomali ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasmith engalo le smith ngidiliza umkhonomi sali kudilinda ukuyena engandimtshela inganintwana kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedubeke kangaka
nanso baba Gawule abaningi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide lekungeniseni imali engcolileyo elizweni lokuthiwa yi-money laundering kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikele katsho lutho kungani
baba Nkomo umongameli ngumuntu omkhulu umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina ngangikhangela khonaphana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe kambe kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona ukuthi abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo kodwa but ukuthi bethi uma umongameli ngakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu ebhadalisa abantu ukuthi abahambise kumuka uma umongameli uyabe esazini ngakhonoko
Hello-ke ngumnumzana Believe Gawule uyibandla lezanu PF obexoxa indawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele nkomo
Asambeni madoda siyovota
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kwele Sudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zivinyelele, zivinyelele, wesala zavahle, walaleli kwe-Studio 7, kulumayo ngu-Edwin Mpoka Chuma panze kona le dolo. Hayi siyazizwa indaba, siyazizwa mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa kwenziwa ngumbuso wakithi lokho hayi, kubolile straight. Amasela akabotshwa, kodwa kubotshwa abantu abakade betshotshozela ukuthi kube ludlakele. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa yomfazi kuyophehlwa ngaphila ngavusa egcekeni konke kuphelela kodwa amasela kabotshwa kwaye kwangaboshwa amasela lapho egcekeni Mnangagwa emoli yakhe konke aboshiwa engala egold babanjiwe batshontsha kabe sebebanjwa ku-crossfire ake baboshwe labo kubonakala ukuthi umbuso lawo akawulahlangothi kusetshenzwe ngendlela efaneleyo kanti umthetho anti kuthiwa umuntu angatholakala elecala uyabotshwa abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqinise ebantwini ebababotshwayo kodwa ababhidlize umhlaba abatshontsha kababotshwa ayikho zindaba
Studio 7 linjani untungameli Nkomo izingelela abasakazi bonke kanti labalaleli ngendawo ezehlukeneyo igama ngobekuthemba Nkomazana ngisetutume ebutswana ithinjani impilo
bazali bethu lonke lesizibakwe lingilele uMandlovu Constance Indlovu mama wamonzalayo kokulawayo lapha nenkulumani complex yokwenswazi lingilele kosaphumlane village 17 usaphumlane lemuli yakhe yonke umntanami khona phana olungelo komazana ngithi hayi vanile langelihle kuzana ngithi hayi ngumusa kaJehova sincengeni wakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho elikhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF lezi ezehijack ilizwe bakhuluma manga bethi bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho ikuthi kuyadinga ukuthi ngelinyilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubeke liye phambili akuvumi khona lokhu akuvumi
yematudakithi yakostudio 7 njani yalethisela impilo ende ngenkosi yethu uJesu Kristu madoda yilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha kuscreen angiyajabula nxa lokhu ebezobe bekhuluma ngamasiko esintu hayi bantu wazi ngize ngihawuke ethi ya lembala ngoba vele wona amandebele ala president wona amandebele onangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi lezinduna yikho kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakamthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangile themba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali baza kusho ukuthi hhayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala bazoba mnandi kuze kuthi kutshenshi khona lezingane zethu nxa zingafundi lamasiko azo indlela yazo izibaza kufuna kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lobusasa lobusuku obuhle lobusasa enhle ngegama likajesu amen.
Salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke kumele sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa ngithi lapha lami ngilingelele abazukulu bami uNomsa Moyo uMbalenhle lo Siphamandla lo Thandeka lo Mandla enkosi lo Kelvin lo Nosiphamandla lo Sakhile lo Thabiso ngilingelele lonke.
Sabonani bathandekayo, ninjani? Mina ngiyaphila. Okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma South Africa ni about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje onganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba lijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele.
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU PF lo okhulumela i-ZANU PF okhulumela upresident umuntu ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo. Ngoba uzobona umuntu omusha esiya votela izano ngoba izano iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ongamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplazanyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuya kuthola lama t-shirt kuthola lamansaro hayi kurayithi konke nje le fertilizer. So siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezwi linye. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi mina ngiyaphila kakhulu. Umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu abavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi, nguye ongenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu bemaNdebele njengokusho kukaqondisi wemthakazi. Lapha kunganjalo hayi sizabhayiza kuphela vela kula chance. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezeMelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa idinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osekuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho kuze kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence lawe uyahamba akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu abulala abantu la bale mcijo yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi i-client yami ibiyilokhu lalokhu lalokhu i-client yami ibiyilokhu lalokhu ihlutshwa yilokhu lalokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangelwa amadokotela khona lawa ale mcijo yakhona khonangale eyokuthi umuntu wokhona ube njani ngoba kuyabe kungathi kuyikuvikelana ukuvikela umuntu obulele abantu. Mina ngibona ngathi kungabaluleke umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungenasizathu ulawe uhambile uyesilarheni. Ngibona ngathi kungehla lokhu ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi bayekwenza khona ngoba uyabekwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile. Lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapholisa ahlafe khonapho. Angasile emapholiseni uyaphuma omunye umbahlale ejele okwesikhathi eside kumbe kuthiwe life sentence. Ngiyokwenzani life sentence yakhona umthetho kwesihlisithwala. So ke kungaba yikuthi ungadubula lawe uhambile esilarheni. Mbona ngathi kungaqinisa kuqinise linto le.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla lesisi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gandhi.